abe sikhangele thina ukuthi njalo imali ezifanele ukuthi zinikwe izikolo ukuthi zizincede selazo ziyengezwe. Siyabe sikhangele njalo ukuthi nxa sikhangele imali ezosetshenziswa yiMinistry yePrimary neSecondary Education ibe yimali ezakwanisa ukuthi uhlelo lwe-curriculum entsha liqhubekele phambili kuhle. Nxa sikhangele iminyaka edlulileyo yonke le imali ibe ingayeneli ukuthi izikolo le-curriculum entsha esikhuluma ngayo izifundo ezintsha eze-competency-based curriculum ukuthi liqhubekele phambili kuhle ngoba imali vele ibe ingakwazi. Sokugcina abazali abaningi sebesehluleka ukuthi babhadale imali ze-levy eziyabe zikhwela. Okumele ukuthi uhulumende akunanze khonokho ngoba nxa sikhangele indaba umsebenzi wokufundisa abantwana lokufundisa abantu abadala abakulele leZimbabwe ngumsebenzi kahulumende. So kuzamele ukuthi nxa sikhangele thina uhulumende imali leyo ibe khona.
Yiziphi ingatsha elikhangelela ukuthi ziphiwe imali enengi, mhlawumbe singathi ezinhlanu elikhangelela ukuthi zihambe phambili?
Nxa ngikhangele nje mina ngingabeka ukuthi iMinistry ye-Education iqakatheke kakhulu ngoba intuthuko yelizwe ivela kumfundo. Abantwana kumele ukuthi sibafundise vele singasoze sidane kumbe sibuyele emuva. So iMinistry yePrimary neSecondary Education nxa sikhangele khona phana abantwana abaningi bavela emulini zabayanga, abanye baselwe laphana sebegcina sebephathiswa imali yebhimu. Ama-safety net lawo kumele ukuthi abe khona lawo under social welfare. So nxa sikhangele i-department le-social welfare lingathola imali ethize, kodwa ama-ministries ingatsha esingakhuluma ngazo i-education, primary and secondary, khulume nge-health,